Abamabhizimusi athwala uzulu ikakhulu amakhombi bathi umsebenzi wabo uzavuka nzima ngemva kwenyanga ezedlula ezinhlanu bengavunyelwa ukuthwala uzulu phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa iningi lithi ukumiswa kwamakhombi lokhu kungaba kungenye indlela ememethekisa igcikwane le-coronavirus ngoba abantu beminyana emabhasini athwala uzulu. Ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ukumiswa kokusebenza kwamakhombi kuphazamise kakhulu umnotho welizwe.
Ngokubona kwami kuphazamise i-economy ngendlela enkulu kakhulu ngoba abantu ababelawo amakhombi kumbe ama-private operators abanga-operate kathesi bebelethi imali ku-economy. Kodwa ngibona ukuthi nxa kuyukuthi izinto sezivukile i-economy isisebenza kungenzakala ukuthi amakhombi lama-private operators beqhubeke bengasebenzi ngoba amazupho kumbe i-public transport yangkhona ayiqoqekanga okokuthi inganceda abantu bonke njalo abantu ababe befuna ukuhamba baningi kakhulu okokuthi kuyabe kufunakala izinye indlela kumbe amanye ama-modes of transport anjengama-private operators lawo ukuthi angenele ukuthi ancedise i-transport eyabantu.
Usomabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu uthi abanini bamakhombi lamabhasi kade ethwala uzulu sebesebunzimeni obukhulu.
Ye uhulumende wamisa abamakhombi lamabhasi azimele wodwa ukuthi asebenze. Yikho ke sokubalimazile kakhulu kusukela ngesikhathi ke kuqalisa ukuvalwa kusukela ku-30 March kuyena lowo mnyaka. Yikho ke abantu abalamabhizinisi okuthwala kabamakhombi lamabhasi baphakathi bobunzima ke ibhizinesi ke ekhanya ngazathi isifuna ukufa ngenxa yokuthi uhulumende wamisile ke amabhasi lamakhombi ukuthi asebenze.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi ubunzima bezihambi buba khona kakhulu ngesikhathi nxa kungela mafutha ezimota elizweni.
Manxa ikhona sivile hayi iyazuzakala sivile i-transport sama tibelayinile ono ingakhathaza nje nxa abantu bethi i-transport ikhwelile isuke kuko e-dollars yangena ku-16 amabhasi amakhulu la then wathi amakhombi lawa iwaseyi-$32 dollars i-TIW business ngathi 100% isidabula sivile hayi sokunzima sivile ubona abantu sebegcina abanye sebehamba ngenyawo ngoba sokudura kakhulu ngoba sokuyimonopoly ngoba kule indawo ongaze uzafuna i-transport ngaphandle ukuthi uzihambile ngenyawo nxa uhlele eduzane njengendaweni zokosabalala zokonketha lapha nxa usofika ngale komnganeni hhayi awusela ngenye indlela ukuzimelela zona ezizama-$16 dollars.
UNdlovu uthi mpela imizila yabantu abaphithizela befuqana befuna ukungena emabhasini ezupco iyingozi.
Lawo mazupco athwala abantu kayenelisi ukuthi-ke athwala abantu ngesikhathi abahambise emakhaya kumbe abahambise emsebenzini. Kunanzeleleka-ke ukuthi abantu balayina yikho lapho sibona ingane bathelelana khona igcikwane lele le-COVID-19 bemelele amabhasi. Sikhuluma kunje ngezikhathi zonalezi ezokutshayisa-ke balayinile abantu balindele amabhasi ukuthi abathwale baze bafike ezindlini phakathi kobusuku belindele ukuthwala ngamabhasi lawo. Kumqoka kuyacaca ukuthi-ke uhulumende-ke lamabhasi akhe ezupco lamakhombakhe kenelisi ukuthi athwala abantu bonke abafikise lapho abafuna ukuya khona. Besike sezwa ikhungahunga lokuthi-ke umphathintambo okhangelane ngezokuthwala uBiggy Matiza kuyena le iviki uzaphawula uhlelo olutsha olukhangelane lezokuthwala. Yikho lapho esikhangelele khona ukuthi mhlawumbe uzabavumela abamakhombi ukuthi baqalise labo ukuthwala abantu. Yikho sikukhangelele ukubona kusenzakala ngoba-ke kukhulunywa phambilini ukuthi-ke uzaba lamazwi azakhipha-ke ngalabo-ke abathwala abantu-ke ezokuhambisa.
Iningi lezisebenzi likhala ngokuthi amabhasi ezupco malutshwana kakhulu njalo kumele bavuke emadabukakusa ukuze benelise ukugada amabhasi la. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.